kwaZulu wakobulawayo ubuthane lamhla etshengisela ethi umindawonye lenduna yentaba zinduna uChief Nhlanhla yamangwe Ndiweni ngemva kokuhlaselwa ngamadoda azibike kuye ukuthi avela ehofisini kamongameli. Inzalo yemandebeleni ithe inyeke yavumela ukuba inkokheli yayo yomdabu ikhahlamezwe kungakho betshengisele. Umnumzana Mthulisi Hanana wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation ngomunye wabakade betshengisela, yena ke uthi induna nxa ikhuluma ikhulumela labo ngokunjalo bayayisekela.
Ebesikwenza namhla lapha bekukuxhasa induna yohlanga uChief Nhlanhla yamangwe Ndiweni ngemva kokudlwengulwa kwakhe lokubanjwa kwakhe kuchapa ebanjwa ngabantu bezanu PF. Thina sithi ukukhulunywa induna, thina sivumelana lakho. Nxa ekhuluma akazikhulumeli, ukhulumela thina esingabantwana benduna.
Qhubeke exwayisa abezanu ukuba bengathinti abazali babo ngoba bona balindele ukuvikela induna labo siko likamthwakazi.
Okwesibili besinika iwarning ebantwini bezanu abagijimisa induna ukuthi bangaqhubeki bethinta obaba bethu, thina sikhona. Gababuye kithi esayizini zabo, sikhulumisane nini njengesayizi zabo.
Omunye wabaqoqe lokhu kutshengisela umnumzana Josephat Mzaca Ngulube uthi bami ndawonye le nduna ngokulwela indawo ezihlonitshwayo ezamaNdebele.
Namhlanje sixhasa induna yethu yamaNdebele ngokulwela indawo ehlonitshwayo esesithethwe ngabantu bezanu ngendaba le sithi ye-land reform asebeyithethe. Namhlanje sithi sitshela izanu PF amayouthi labakhokheli bezanu PF including yena upresident uMnangagwa ukuthi fuze abekwazi ukuthi leli lizwe ayisilo lezanu, Zimbabwe ayisiyo zanu PF, but izanu PF libandla elibusayo elizweni okuthiwa iZimbabwe. Njalo sibatshengisele ukuthi asisesabi lutho, abuyile amathenki ayisethwela abantu khona lapho ukuthi abantu babaleke basuke khona, kodwa asisesabi lutho kathi sinto esibatshelana ukuthi kabalungise ilizwe.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo umnumzana Briana Mbongani Netha uthi bahlangene belwela ilungelo lokukhuluma ngokukhululekileyo eZimbabwe.
Lapha sihlangene singabantu bakobulawayo, singabantu beZimbabwe, silwela ilungelo le-freedom of speech. UChief Ndiweni into abamyenzayo yona ayilunganga because yena engokwayo ulelungelo lokukhuluma ukuthi yena uzizwa njani.
Unkosazana Shalini Buhle benkosi Charles Ndlovu wenhlanganiso ezibiza ngokuthi 1893 Mthwakazi Restoration Movement uthi bona baya bamkhankasela uNdiweni bembonga ngesibindi alaso sokumelana lohulumende.
Namhlanje besibuyela phasi sizokhasela induna yethu uChief Khayisa ebuye yahlukumeza emalangeni ngabantu bemthetho labegovernment bezama ukumhlukumeza befuna ukumthathela le mota. Siyamkhankasela uNdiweni, simbonga isibindi alaso esokumthi amlisane lobugolegole lobubandlululwa begovernment esiyibusayo kathesi namhlanje kulezi.
Osakhulayo uAlexandra Sibanda ngomunye wabakade betshengisela lamhlanje kobulawayo.
Apha ukuba kwami la bengikhona ukuzotshengisela ukuthi ngiyasekela konke okuchiwo yinduna uKhayisa ngoba ukutsho konke lokhu emele isizwe seMathebeleland. So sizama ukuthi sitshengise isizwe ukuthi nanku Chief Khayisa umelele isizwe sakini lati sikhona behind you and sizakusekela.
Inzalo yemandebeleni ibibuthene lamhla kobulawayo itshengisela isithi imindawonye lenduna uNdiweni imsekela kukho konke. Lokhu kungemva kokuba uNdiweni ehlaselwe ngabantu abanakanelwa ukuba ngabe bandla lezanu PF ngoba emelana lohulumende evikela intaba yentaba zinduna ukuba ingabelwa nguhulumende emuntwini ngoba ingeyomdabu lamasiko abantu balesisigaba. Abantu bakhuthaze induna ukuba ime isibindi iqhubeke ilwisane lobugwelegwele lemisebenzi yenkohlakalo enziwa nguhulumende bethi labo bazimisele ukumandawonye lenduna. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ningubathabile masuku.